ngwana mfowethu into le ibaluleke kakhulu 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 asonto omele siqhuthe ugatsha ngayo singabantu abavela esintwini siyakwazi thina ubana wonke umuntu omdala uyovele engumzali wakho ubusuthi wena unje ungatholakala uthethisa ngokuthuka ubaba ngumama elakhelane laye ubujezisa okufanayo lokuthi uthelise owakho ubaba lo mama ihofisi kamongameli welizwe ihofisi esuka kuconstitution ezimbabwe so nxa wena uzakuthi wena senifane ama-rights ami ngandilandilani kodwa ungafuna uhlonipha ihofisi esuka kusame constitution aleyo ebambe ama-rights akona lawo futhi uyawuhlonipha ukuthini namhlanje sihlezi lapha sikhangele ubaba uNelson Chamisa uzama ukunciphisa kona angenabe ngupresident sithi kona-ke mhlawumbe ngelakhi ethize ukutholile ukuba umongameli isehofisi naleyana abantu ezame upresident sebemthuka kungaba yinto eqondileyo nayo naleyana and ilokuzeni impendulo eyodwa elungileyo yikuthina akulunganga uyabona ukuthuka lokuqhothozela kwana sithi ngesingizi i-criticizing yinto omele sizaluze zishiyeni
yebo bakhona abathi uTinashe Jonas usuke edlulise amalawulo ekuchotozeni uMongameli Mnangagwa kodwa kulalo njalo obotshiweyo obikwa etshele umsekeli weZANU-PF obegqoke isikipa esilomfanekiso kaMnangagwa ukuthi akamthandi uMnangagwa licala elingabotshela umuntu yini lona lelo babuchu
leyo indaba okhuluma ngayo yanto abona siyindaba e-specific engazi ukuthi isuke njani ihamba njani futhi umuntu ezafike ekubotsheni khonapho ngoba nto abona nxa abantu sebekhuluma nomzali bavamile ezilulini bafuna ukukhuluma i-one side yestory kuphela yena le ezaseva yena umuntu yena lo kuphela ingasakhulumanga yonke izivale sikhangele le-two side ngoba akula ndaba engela-two side kunekalekani isayidi leyinye isayidi so wonke amasayidi lana angalalelisisa kuhle kuhle kucubungule kuhle uzathola ukuthi kona layo emhlawumbe ukhona edlulisa amalawulo kumbe uwezela kwanasho ukuthi kona i-potential yokukhoza isayidi ngoba mina nxa ngisigqoli isikipa sami esiyana ungakase ngikhelo kanjalo andilami ngomuntu ngingacona ngizonda